Imule zifika phose ikhulu lamathumi amathathu 128 ziphila ngokulima esivandeni lesi esasungulwe eminyakeni emithathu edlulileyo kulandela ukuvuselelwa kwedamu lezabajimba ngurhulumende weMelika. Iningi lezakhamizi lithi liphila ngokuthengisa izilimo ezibalisa imbhida, amatamatisi kanye ledelele lentanga ukuze linakekele izimuli njalo lihambise abantwana ezikolo. Ukuswelakala kwempompi zokulima kuthelezelwa sekudala ukuthi iningi kakhulu ogogo bathwale gadalala lapho bethelela ngoba bethwala inkonxa emakhanda, kuthi umsekeli kamgcini isihlalo ezabajimba Garden unkosikazi Gladys Mkhwananzi.
Ukulima hayi siyalima, amanzi asikhathaza kakhulu ngoba silima labantu abadala abanye balama-70 years abanye balama-80 years okhulu basebenza khonapha, nakhulu abasesebenzela ukuthi akwanise ukutholani ukuthi athole ukudla akuna ngenye indlela. Ucilela ngamaphayiphi ama ukudonsa amanzi enjini singasidonsela amanzi isibisele ngapha sikwanisa ukulima. Ifizi enkanje thina esikolo sibhadala ngengadi yonale, sibhadala ifizi sithenga impuphu ngemali enayo engadi le sithole engadi yonale. Ingadi kusincedisa kakhulu, iyasincedisa.
Umama Mkhwananzi uthi ngaphandle kwalokhu bagcina begada besiya edolobheni leGwanda ukuyathengisa izilimo zabo ngoba kungela babuya ukuzothenga endaweni yabo.
Siyalima imbhida, imbhida silayo sibili engadini lapha ezabazimba, but imbhida uhlupho lakhona amabhaya asihlupha ngoba imbhida lezi sithwale iye eGwanda iyethengiswa eGwanda ngabantwana besiyathengisa. Bangathengisa imbhida ngale sebethenga i-10 kg yempuphu sebeya layo ngeviki ahambe ethengisa athole i-10 kg yempuphu ukuze siphile.
Unkosikazi Bhedi Ncube ngomunye okhala ngokuthwala inkonxa ekhanda edakula ngenye indlela ngoba kumele anakekele abazukulu bakhe ngalesi sikhathi sendlala.
Imigqomo iyasibulala ukuthwala imigqomo, ngapha ngiyalengisa ngapha ngiyenza ethelela kunzima kithi khona ukuthi ngase yazuza okunye ungasincedisa ukuthi singathelela njani. Abazukulu baye bekhangelele khonapho ukuthi khona ungahlala wena konke liyafa lendlala, lokhulu logogo liyafa lendlala, labazukulu bayafa nendlala.
Unkosikazi Patricia Sibanda uthi ngaphandle kodubo lwempompi zokudonsa amanzi intengo yemithi yokubulala izibungu ezihlasela izilimo iphezulu kakhulu, uthi njalo babhekane lendlala embi kakhulu.
Le mithi yesuka isidurile ngoba ibiza imali enkulu. Njengoba khathi sesifuna ukuthi ngabe sesispraya simo sendlala vele sidla kanye mntanami. Khathi sikunje sivukile ekuseni sizothela lapha sifakanga lito emlonyeni. Khona zalindela ukuthi ngipheke khonapha sowusiyacha ama-3-3 ngizele ukuthi labantwana besikole sebeya besidla kwabana sesidla ndawonye. Hayi simo sibi. Sibi. Ubona njengoba singogogo sinje siwomela khona. Isayizi yamanti vele ihlalele ngkhaya. Kodwa inxa yodubo somele ngiwe le nkonzo.
Inhlanganiso enakekela uZulu ngesikhathi sendlala iWorld Food Program WFP isebenzelana leAfrica isiqalile ukwabela izakhamizi emaphandleni ukudla okubalisa amabele, indumba kanye lamafutha okuphekisa. I-WFP ithi bangaphezu kwezigidi ezinhlanu 5.5 million abantu abasemaphandleni abadinga ukusizwa ngokudla lonyaka. Kusenjalo kolunye udaba, omama bemaphandleni bananze usuku lweWorld Cancer Day esitezi ngolwesihlanu bekhuthazwa ukuthi bayehlolwa umkhuhlane wemvukuzane ezibhedlela. Emhlanganweni oqoqwe inhlanganiso yabomama e-Women Development Association of Zimbabwe WDAZ, iningi labomama belisemnameni ngembangela yalo mkhuhlane. Unkosikazi Nomalanga Sithole ngomunye wabaphatheke kulo mhlangano.
Maklinika kwamba bamemezela ukuthi libuye sibili lizohlolwa likhululeka kubhadalwa ukuthi wani lizohlola umkhuhlane wekhensa ungakamemetheki, ngoba ungamemetheka ugcina vele ungaselapheki. Kodwa ungakuhambisa kusasemasinya uyatholakala ukuthi welatshwe sibili kuphole. Siyayo bese sesaba lathi sithi ye into enzima ukuyahlola isibeletho ye inhloni, kodwa namhla ngaze kuthiwe gijima ngihamba ngigijima siyahlolwa.
Unkosikazi Gladys Ndebelelayo ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi abesifazane bagijimele esibhedlela lapho vele zibonakaliso zomkhuhlane wemvukuzane.
Uyabona ngokuthi umama uyopha ngokuphela, umama uya ongasangena emacansini laye angene esikhathini, ubuse ubona ukuthi hayi ishensa le isikhona. Asinanzeleleni labantwana zethu iyatholakala, bomama sambeni sisukumele liphezulu. ngoba wona lomkhulane lathi zasihlasela nxa singalimukanga nxa singaphanganga ukuya elathwa masinyane singaphanganga ukuthi silimuke umkhuhlane lo usuceda abantu.
Abesifazana abahlala emaphandleni babikwa bebulawa mahlayana ngumkhuhlane wemvukuzane ngoba beselwa imali yokuhlolwa leyo belatshwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.